Ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa kumbhuqazwe eyenziwe ngelanga lokuthakazelela ukubunjwa komanyano phakathi kwezaphu leZANU-PF ebiseStanley Hall, uMnumzana Dabengwa uthe kufanele abantu beqale ukukhangela indawo lapho okwalahlelwa khona abantu ukuze amathambo abo abuthwe angcwatshwe kutsha. Uthe umhlubulo weMathebeleland usulengcithi ezizahlola amathambo lawa.
Asivumelaneni into yokuqala ukuthi izulu liphela ngezikhathi zabo August 7 September 4 siyekuthi amathambo lethu likazulu lizikhangele zonke izindawo bazazi jakaleliana elinye elikhulume kuqala lithilo ukuthi lona labonani tsholotho ake lizikhangeleni zimakwe indawo zonke lezo sivumelane ngelanga elithize sithwala amabhotolo lamaphili amabhokisi sizawathola sihambeni siyekhangela siyegebha ama-mass graves lapho kwababa khona abantu bakhe suke lapho bazokutho abanikazi balabo bantu sesilazo iingcithi ezikhona emathebeleleni esezafundiswayo ukuthi zihlukanise amathambo ukuthi la umnikazi namo lwa umnikazi namo nganza kuyebha lapho khonapho engaliswa khona. Ngemva kwalokho sizokuba necebo lokuthi udaba lwakhona siluphatha sikusa ngaphi.
Umongameli webandla le-ANSA uMoses Mzila Ndlovu uthi umqondo lo muhle kodwa kumele kuqale kukhulunyiswane lezihlobo zalabo ababhubhayo njalo kube lophenyo ukuze kungadilizwa ubufakazi.
So ayisiyo into umuntu oyedwa njengasukuma lapha nathi mina ngifuna ukuyangcoba abantu labana kutsha. Kulabantu izihlobo zalabo bantu kulama-organizations avele kade khuluma ngegugulawund ngaphambilini wabodabengwa. Kulama-interest groups akhona afuna ukuthi labo bangaphathisa ngolwazi. So kuqakathekile ukuthi phakathi kwakathesi laleso sikhathi esikhulumayo kwenziwe umsebenzi wokuletha wonke umuntu kube lokuhlanganisa umcabango ukuthi kwenziwe njani. Njalo kubulobulungcetho obufunakalayo okumele ukuthi singadlali ngawo ngoba singadala omunye umonakalo phezu komonakalo.
UMnumzana Felix Mafu owenhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust uthi kumele kungadilizwa ubufakazi njalo ababulali baqale bathonisiswe amacala abo.
Mbona ngani abantu bayaphangisa ukuginya bengakahlafuni. Akube lokuwina ama-election bese sithatha labo abayenza ubuhliwi sibahambise ekhoti. Sixolelane labo bazexolisa laba bantu ababotshiswe uma sekule evidence waye emakhoti amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Umqondisi webhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelana lombono kaMnumzana Mzila loMnumzana Mafu.
Inkulumo ethemba udabe ngangivumelana layo kakhulu ngoba sokuthethe isikhathi eside kungalanto etshengisa ukuthi ngenzi kodwa kuzabe sokudiliza ubufakazi kangathi ungenzwa njani.
Owalahlekelwa nguyise ngaleso sikhathi unkosikazi Similo Gwebu uthi uyajabula nxa kusiba lethuba lokuhlonipha ababhubhayo ngoba balahlwa njengenyamazana.
Mina ubaba ngomunye wabulawayo ngesikhathi se-gugurawund ngakho angizwa ngilokuthaba kakhulu nxa ngisizwa bethi bayathatha amathambo abo babangcwabe kotsha ngaso kuyukuthi babafihla kuhle okwelesithunzi sibili. Hhayi ngiyathaba kakhulu kodwa ngisuke ngizibe lo mbuzo khonapho ukuthi wabulalayo bona bayetheswa yini icala kumbe bukahle kube yikuphela kwe-gugurawund bathonisiswe ngalokho abakwenzayo kungaphumi kuphelele emoyeni nje.
Kubikwa kwabulawa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 ngesehlakalo segugurawundi. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.